abazali abaningi bathwele imikhono emakhanda ngokuqansa kwentengo yokuloba imihloliso e-ordinary level le-advanced level. Abazali abaningi bathi bebesazama ukuhlawula imali yesikolo layo eyaqansa okungelamkhawulo sebephinda behlangana lale eyemihloliso. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi ngempela liyadanisa inyathela labezimseki elinakho ukubangela ukuba abanye abafundi behluleke ukubhala imihloliso lonyaka.
Silokudana okumangalisayo ngenxa yokuthi besingakhangelelanga ukuthi izimseki ingakhweza nganale indlela. Kusho ukuthi iningi labantwana lonyaka basoze benelise ukurejista ukuthi bebhali imihloliso yabo e-O-level le-A-level. Lokhu kuzabise lapho emuva intuthuko ebisikhona kulokuzeni. Kwezemfundo uma sikhangela ukuthi iZimbabwe isazakala njengelizwe elithuthukayo uma sikhangela kwezemfundo. Lokhu ke kutsho ukuthi inani labantwana abangenelisiyo ukubhala imihloliso ye-O-level le-A-level lizoba lilokhu lisanda ngenxa yokuthi abazali abaningi abasebenzi. Abasoze benelise ukuthola imali yokubhadala la mafizi asephezulu kangaka. Silokudana okukhulu njalo sibuhlungu kakhulu. Sisithi uhulumende kayenze something, kangenele bone ukuthi imihloliso leyi ibhadalelwa imali esezingeni abalenelisayo njengabazali abangenelisiyo ukuthi beyithole imali kulezi nsuku. Kulobu nzima kakhulu elizweni lakithi besingakhangelanga ukuthi izimseki ingakhweza nganale indlela.
Abenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe labo bayalisola inyathela lezimseki bathi kuzakhama iningi lababalisi kanye lezisebenzi zikahulumende ezileholo eliphansi kakhulu uma kuqathaniswa lokuqansa kwentengo yempahla ezithile ezweni kunye lezemfundo. Uhlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council iZimsec lwethule isaziso sokukhwezwa kwenhlawulo yokubhala imihloliso yesigaba se-ordinary level. Isifundo esisodwa siqalela kukhulu lamachumi ayisificamunwemunye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amane $190 kusiya ku-$443 kuthi i-advanced level isifundo esisodwa siqala kumakhulu edlula amathathu lengxenye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amathathu i-351 kusiya ku-432. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.